Ezinye zalezi mpahla ezinjengamafriji lokudla bekubonakala kujikelwe egangeni. Abantu bonke sebehlalela evalweni, abathethe impahla ngokungekho emthethweni, labangathathanga ngoba emzini wakho kungatholakala kulezinto eziningi. Ongabe uzithengelwe ngabantwana eGoli, sokuyabonakala angani uzithethe emavinkilini ngesikhathi sokutshengisela ubusubotshwa loba utshaywa. Esinye isakhamuzi senkulumane esingathandanga ukuveza igama, uthi ubone kungcono ukuyatshiya impahla lezi azithathayo egangeni ngoba esesabela impilo yakhe.
Besesiyibonile ikhisimusi ibuya kwesibili, kambe sizithathele impahla singakhiphanga yona senti. Mina njengami ngangithethe igrosari enganithe xaxa, kumbe ngahamba ngaphinda kabili kathathu emagrosethi khona lapho enkulumane. Kodwa khathesa esadleki igrosari le isitshisa, iyatshisa sibili. Ngoba abanye lapha kosokusile ngabanye abatshayiweyo, abanye ngabavalelweyo. Mina sengibone kungcono ukuthi ngihambe ngiyelahlela egangeni sibili, ukuthi nxa lapha amapholisa lamasosha bebuya kimi bathole kungelalutho, ngoba ngingumama olabantwana bakithi, ukuthi ngikhanye sengisiyafela ejele ngenxa yegrosari ngitsho sibili sengilahlile.
Osekhulayo uMnumzana Ndaba Mguni ohlala enkulumane kosekusile kuthi sekunzima phandle ngoba abezebutho behamba ngendlu ngendlu bedinga abathatha impahla ezitolo.
Azikuyilahla lapha phandle lapha. Angizinga ungahamba nje ungabona isota emgwaqweni utshintshe la endlini uhambe ngenye indlela. Hayi, mina namajida sasitete utshwalale hale grocery nje kamasali. Hayi, kodwa ngikhone ngiyayifisa nje ngenthatha okunengisafile egangeni awo ngoba amasosha seseduze lapha. Ngithiyakukhangela leta angathola zero. Amapolisa sekudobhile vele, hhayi alikwazi kodwa ukuthi bona bakuba kuthengenge lawo amapolisa bakubisele ezitolo kumbe bayahlela sikwazi.
Unkosikazi Sizwile Ndlovu ohlala esizinda uthi ubone omakhelwane bakhe bebisela ngobusuku impahla abazithathayo. Abanye bebengabazama ukugebha ezingadini bafihle.
Mina ngibona lokhu okwenziwa ngamafutha kulungile kakhulu. Kabalandele bonke abatshontshileyo impahla lezi. Abanye abangakithi basebethule nzima bebisela ngobusuku impahla abazithathayo. Kwezinye indawo bebegebhela engadini zabo befihla, kodwa kuthiwa izinja zamapholisa bezinuka zize zinuke konke lokhu okugejiweyo. Kambe shuwa sekulilizwe bani leli? Siphile kanjani shuwa? Sicela sibili lokhu okwenziwa ngamasosha belandele sibili, ngoba yibugebengu, akusela kuthula elizweni, akusela nhlonipho elizweni. Siyacela.
Unkosikazi Thoko Mabhena esinye isakhamuzi senkulumane ukhala ngokuthi ulempahla eziningi kakhulu endlini yakhe ngoba ubetshaya iklabhu ngomnyaka ophelileyo. Uthi ngala maphepha ayibufakazi bokuthi impahla ngezakhe, sesesaba ukuthi angathathelwa impahla lezi.
Mina ngile stress ngilapha ngoba ngile grocery eningi kakhulu ngine endlini. Xa amasosha ehamba ngendlu ngendlu ekhangela mina ezami izinto azila ma-receipt angaba yibufakazi bami. So thina esasidlala amaklabhu senza njani? Ngoba phela balakho ukusithathela besithi sitshontshithi. Ngisevalweni ngilapha sengikhulekela ukuthi ngitshayisane labangazwisisa mhlana bezokhangela kimi endlini.
Iningi labantu selibisele impahla abazithathayo ezitolo ngeviki ephelileyo ngoba besesaba amapholisa lamasosha asehamba ngendlu ngendlu bedinga laba bantu. Abanye ngabavumelana labezomthetho ukuthi bajeziswe abatholakala bele mpahla lezi, abanye ngabakhala ngempahla zabo abalazo ezindlini ezingelamaphepha akhomba ukuthi ngezabo. Abezomvikela lokhu beqhubeka bephakathi kwabantu bezama ukwenqabela okunye njalo ukutshengisela okungagcina kusiba lodlakela. Abebutho bona babikwa lokhu bekhahlameza ababonakala bethatha imifanekiso, kungaba yizithombe loba amavidiyo, kumbe ongabe ecatshangelwa ukuthi usebenzelana laba mabandla aphikisayo kumbe inhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngubathabile Masuku.